siyabonga ke Chris ngosinika indaba ngolimi lwesingisi usinwa kudedelana ngempela lami sengikhona siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Yabona ekhaya apha indlala ibhokini kwabe sizakuthathiza limithi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ukwesaba abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela sebezwelelele likantulo lokuthi sizalenzela lokhu lalokhu.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree lakwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba sethuselwa ngamalunga ezanupf esithi nxa zingababhalisanga ukuba ngamalunga zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo.
IMatsouth uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMatsouth bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu lokhu ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingizengo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Sokuqhamukele njalo ukuxokozela ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube abasakhulayo baleli bandla bebikwa sebeshotshozela ukususwa edale lephalamende kukankosikazi Priscilla Misai Rambi Mshoga. Iqembu lomdlalo wenguqo le-Chicken Inn yilo eselikhokhelayo ngemihlomelo emihlanu phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni se-Castle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Izakhamizi zakombimba ePlumtree lakwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlalela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga ezanupf esithi nxa zingasabhalisanga ukuba ngamalunga aleli bandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Abalezikipa ze-MDC batshelwa ukubana kumele bazilethe eziphathamandleni zeZANU-PF njalo abaningi babikwa bephatheka emihlanganweni yaleli bandla hatshi ngokuthanda kodwa ngokwesaba okukhulu. Kutsho isakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube kungqiqo yakhe lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Lilalele emsakazweni we-Studio 7. Ese Washington DC lisibamba kumagagasi awe 909 AM kanye
la kwezinye amawe 8 lapha abizi ngemihlangano abantu abasakufanisi kusebenza ngenkomo sezitshona zimile emgodini bayethi leyokulungisa le migodi besemhlanganweni babekhuluma nje belahlisa abadala bebatshela abadala ukuthi hhayi buya lizejoyina lapha lizathola ukudla konke amatherikita lizayenzelwa lizalima ngawo le migodi lizayenzelwa lichiyane lale MDC kugcineko lapho abadala nje abanye ngabaphokwesa abasebetata izikipa besiyathalenda kulomunye ubaba wakithi khonapho kuthiwa ngondlovu usihlabenzile sibili isikipa se-MDC kubo khona ngale okuthi khona bazafisaphi hhayi ena sebesixabanise isigaba besizihlalele sibili kade yikho sebesiqala izinto zenezi sokuqala izinto ezimbi njalo okunye ntukamili ngihlala ngithela abantu ngike ngathi kwesinye isikhathi into zokwesaba zenezi omunye ubaba wayesesaba kakhulu ehamba emnyameni kathi ubone omunye umuntu phambili ngale ngenxa yokuthi esaba uthanda ukulandela uthi ugijima ethi ayi mane nje ehambe lo muntu lwa manje nje yafika kulwala umuntu ekhuluma naye awusakubona ethi yebo mayethi ba kunjani ethi athi khona lwalo wabethi ayi indawo leyiyesabisa mane sasuka ngithi sihambe sonke lwalo ubaba semphendule ethi phela lami ngingakafi khona apha ngangisesaba uyabona indaba zokulandela lwalo umuntu semangathi lo muntu lo so khonapho ngikhulumele ukuthi khona abadala baphoke ukujoyina belandela nje abantu ngokwesaba nje kakhulu.
Ababisela iskipa ze-MDC kuZANU-PF laba Ncube babanjwa ngamandla yini kanye lalabo abaye emhlanganweni?
Hayi kakhulu kakhulu yikwesaba anti bayabetshelwa phela lokuthi kuzayenza kana ukuthi manje abantu abone ekhaya apha indlala ibhokini manje sizokuthatha izalimithi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ngokwesaba abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela sebezwele lele likantulo lokuthi sizazenzela lokhu lalokhu ngoba kuke kwaba namarayisi khona lapha wabakhona omunye ubaba khonapho wayaye labafazi ababili wabhalisa abafazi ababili lo nina labantwana wakhanya ehola i-25 khonapho kwakuhola ama-5 kg. So abantu sebegiduswa khonokwane ukuthi hawu singajoyina sizadla kanti into yayiye sikhathi esidlulayo.
Umnumzana Ncube isakamuzi sakombimba ePlumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa la ekhonale kombimba uphinde waxoxa lesiphatha amandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongumeli wedalela ePhalamende ePhelandaba Mpopoma yena othi ingamanga limbiko.
Angazi ukuthi abantu bazakhula nini njalo abantu bazafunda nini ukukhuluma iqiniso abantu zezidleni enje kule khona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume. Akula muntu osezakungamandla anything, akula muntu othewa ngama-rice. Okwenzakalayo yikuthi ona umuntu kungayizishiyela uzishiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezanupiyefu asinge saba kwathi lo waliphi ibandla lo ule-tshirt undekala t-shirt. Umuntu uyazivela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapha isikhathi sokumele sibe ngilahlekile sengiphenduka ekhaya ngicela bakithi lami ningigqokise njengabanye abantwana bekhaya. Andabo athe mina abebeshe ngokugqoka nangu lapha hayi sengukhipha mina ngethi umuntu ezikhulumela yedwa kungela muntu ombambe ngamandla yinto eyenzakala yona leyo. Akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla akula muntu ongakuvuma ngoba. So lo muntu okhuluma njalo umuntu othengisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka akusoze kwafokafosa umuntu and that is iqiniso eliphelelele lona lelo. Ama-rice lawa abakhuluma ngawo ngoma-rice ayinikwa abantu ngenxa yokuthi kona siyakwazi ukubana kulokuhlupheka phakathi kwelizwe lakithi izinto azimanga kuhle. Lapho-ke kutholakele into enjalo njenge-donation ihamba phela iyonikwa abantu and ekunikeli kwabantu ayinikela umuntu ukuthi xa suthiwe sokumele usujwele ebandleni thize hhayi yikuphanana okunjengalokhu abakuthi i-humanitarian aid.
Kodwa ekubanikeni ama-rayisi lapha kalithi ukuthi lingaqhubeka lisekela i-MDC lizalamba njengoba kungumnyaka wendlala.
Hayi akula statement esinjalo esingathi izosikhulunywa nami nginje so ngomunye walabo oke wanika abaye abantu ama-rayisi kodwa into engiyaziyo ukuthi navele nokuwadresa abantu azangisi-adresi abasho lapha kufika ngathi rayit hhayi kunama-rayisi akhona lapha abantu abasesizocubelana umeyathola kutholayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphatha amandla sezanu PF njalo engumeli wePhalamende Mpopoma edalela ePhalamende. Lanxa elilunga ledalela ePhalamende likhweza indaba ezimqoka kuleli dali abasakhulayo bebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube babikwa besithi kasuswe ukuba lilunga unkosikazi Priscilla Misaya Irambwe Mshonga. Abasakhulayo laba bethesa uMisaya Irambwe Mshonga amacala ambalwa agoqela ukungameli izifiso zesigaba seMathebeleland South lapho akhethwa khona phansi komthetho weproportional representation hatshi ngamavoti kaZulu ukuhuga amalunga ebandla esiya kumabandla afana lele People's Democratic Party lamanye. Kusukela ngomnyaka ophelileyo leli bandla selilahlekelwe iziphathamandla ezithile zitshiya leli bandla ngezizathu ezehlukeneyo. Umgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo umnumzana Gideon Mandaza utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabo abawenze ngempelasonto eHarare ukuthi kumele uMshonga axotshwe kuleli bandla kodwa yena uwalile ukukhuluma ngalolu daba. Umgcini sihlalo wesigaba seMashonaland South umnumzana Pilot Ndebele utshele iStudio 7 ukubana bona njengesigaba bebengakhulumi ngodaba lukaMshonga njalo bamangaliswa ukuthi lolu daba soluvela kwezinye indawo ezingasizondlela ezisetshenziswayo kuleli bandla.
Into yakuqala akuna nto engingayitsho ngophilisila ngoba thini South recently sike saba ne-presidential meeting saviza ama-members e-national executive even lo president wethu wesimene bekhona kasizange si-discuss lutho ngoPriscilla. sadiscussa ngama issues ukuthi iparty ingafunctiona njani, sibumbe njani ama-structures njengobani kathesi iminyaka emibili nale enzasesikhangelane lokhethu. Yinto esadiscussa ngayo not okukaphrisila zange sidiscusse ngakho.
Manje Paulina lithini ngodaba lolu esiluzwayo ukuthi abasakhulayo bathi akaxotshwe?
Ye, abasakhulayo bangabe kungumbono wabo ngoba njengebandla elivumela ukuthi lo lalo umuntu abe lo mbono wakhe akuthoyo kakusiko ukuthi be-wrong umbono wabo. Njengo-individual ungaba lo mbono wakho utsho, ayisiko ukuthi like mina ubanika ngimtandi kumbe ubanika nga ukhithiwe. Ayisiko ukuthi usekhithiwe ngoba ngumbono wami ilungelo lami as an individual, ilungelo labo njengabatha ukubona kwabo, kodwa kayisiyo ukuthi iparty ikhulume ngako kumbe sithi i-Mark South kayizange ke ihlale phansi ikhulume ngodaba lukaPrisila Msiyayilambu.
Lina njenge-province lizathatha nyathelo bani? Kukhona yini lizakwenza ukuthi udaba lolu lungaqhubekeli phambili?
Thina njenge-Mark South singasatsho ukuthi iparty yonke ezewhole sithi i-Mark South uma kule problem ifuze isolve ngabantu be-Mark South bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu not ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina nginginjengo-chairperson kuyafana ukuthi asike zwa lutho.
Lo-ke ngumnumzana Pilot Ndebele, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ubekhuluma le studio sabo 7 lapho ekobulawayo. Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele People's Democratic Party PDP lithi lilungiselela umhlangano ozakwandulela ukufeza izinqumo ezathathwa emhlanganweni weCongress yaleli bandla ezigoqela inhlelo zayo zokulungisa umnotho welizwe kanye lokuyachasisela inkokheli zakwamanye amazwe awezwekazi le-Africa ngingxabangxoza eseZimbabwe. Umsekeli kamongameli waleli bandla mnumzana Sam Sipepa Nkomo utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukubana umhlangano ozayo yiwo ozachasisa ukuthi izinqumo lezi zizafezwa njani.
Siloko sidinwe okumangalisayo ngoba umhlangano we-3 days hayi wasiqeda amandla zasuka sesidinwe kakhulu. Abanye bafike emakhaya abo izolo abavela kuma-provinces akhatshana. Kuliqiniso ke ukuthi sizavakatshela amanye akhona amanye amazwe amaningi awe-Africa sizawavakatshela, sibatshela ngalokhu nge-hope le-arrest, sibatshela njalo nangomhlangano wethu ukuthi singabantu abanjani, esikholwani, kuyini esifuna ukuthi abantu beZimbabwe basazi ngakho. Ukuthi asiso bantu esikhwele ezidulini sisithi ibhasi lobani, kodwa ke sikhwela esidulini sisithi ngale i-challenge esilayo, ngale i-problem ekhona elizweni esiku-offayo okungasolva leyo problem yilokho.
Yiphi eminye imizamo elilayo ukuthi lithuthukise ibandla leni?
Well, asikho okuqakathekileyo ukuthi silezingatsha ezishiyeneyo. Silezingatsha eziqondana le-organizing, silezingatsha eziqondana le-recruitment, le-mobilization, silezingatsha futhi eziqondana loku-educate abantu. Abantu sifuna ukuthi sibe labo ngokusuza izinhliziyo zabo. Sifanele sikwenze ukuthi lapho kwaphambaniseka khona in the past sizabuya futhi sikubuyelele sibatshela abantu ukuthi hayi lapha into eyaphambanisekayo kathesi sifuna ukwenza lokhu. Simhlanga nomutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful. Besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye, sagula ama-BP kodwa ke hayi umlimi siyambonga kakhulu ngoba lanxa kunjalo mntanami iphathi yethu kakhulu iyayame uNkulunkulu nguye simfakile la ku constitution ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kubana silo president kodwa uNkulunkulu wabhafu president sizathemba kuye ukuphumelela kwethu kusezandleni zakhe.
Lo ke ngumnumzana wasem Sphepha Nkomo umsekeli kamkhokheli webandla le People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eHobulawayo. Ibandla le Transform Zimbabwe lithi lizabe limelwe ngabantu abathathu kukhetho oluzayo eMbire, Marondral, ePweth oluza kwenziwa ngomgqibelo. Indawo lezi zivuleka kulandela ukubhubha kukamnumzana Amos Mitsi owayemele iEpweth edalela ePhalamende kanye lokuxotshwa edale leli kukamnumzana Reika Ukonde owayemele iMarondera Central lo mnumzana Butawo owayemele iMbire lebandla leZANU PF. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lo mnumzana Dumisani Nkomo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa ngalolu daba.
Yambona zani okwedeshi akumanga kuhle ngoba amaqenjana angkhona maningi kakhulu nasikhangela iMDC kadeshi renewal isile phathentsha le kule MDCP kule kancube. So kwakhathesi nje maningi kakhulu kuphinde njalo kube lale people first kodwa kule themba ukuthi amaphathi lawa azahlangana abumbe into eyi-one ithemba langkhona likhona phana kodwa kwakhathesi nje kungamaqenjana kungamahlephuhlephu akuqedakale kwakhathesi.
Ye lapho ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru sezama ukuthi abombe ibandla lakhe laye kube sokubuya ke abantu besithi ngcono ke abambane lo mnumzana ke uthwangirayo kwenzeka ukuthi balwisane leZANU PF ngendlela engani iphakeme. Ubona ngazani ongazibamba esidukwini khonapho ngubani?
Ubona zangumqatheleyo kakesi ukuthi beqalise ukukhulumisana bedinga amachinga lamacebo ukuthi bengahlangana njani ngoba bangaqasha ukhuluma ukuthi mbani ozaba umkhokheli bazahle beqalise ukulwa. Unjengomuntu okhuluma ngokuthi mbani ozahle ibhanzi athi bangkhona bangadobha imali. So kumkhoka kuqakathekile ukuthi beqale bekhangeni ukuthi bengamanyana njani okuqala.
Ye kodwa ngombono wakho sibilibona kumele kume njani khonapho ngoba kungakhanya ngazani nxa bebe sebexokozela.
Ku-eli kakhulu ngoba lo omunye vele kangafomile in the first place. So ku-eli kakhulu ukuthi sicale sikhumo ukuthi mbani ozaba phezulu mbani ozaba phansi komunye. Kumele uqale kukhanye ukuthi iphathi yangkhona vele ikhona yini okokuqala. Njalo kungabe ngamaphathi amabili nje. Kumele kube yinto eqela lamanye amabandla obushanje ogoqela wona laba o-renewal. So sithile bize elitsha lekancube lekadabengu. Kudingakala ukuthi kube lento enkulu enganelisa ukumisana nokulwisana lelokhu esilakho khathesi.
Ye sizwile ke umnumzana uThemba Mluiswa owaqotshwa kwibandla leZANU PF esithi kuyamele ukuthi umnumzana uThwangirayi abe nguye ozibambe esidukwini akuphosela khona.
Ya umbono wakhe la uqathele udabela umbono wakhe kulabanye njalo abangathi no babona zani ungadingakala umuntu ongazake anyumpise before. So umbono wakhe kodwa ngibona zani ku-eli kakhulu ngoba uzebhayisekalisa ukulwa kathesi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yezombusazwe ezimele yodwa bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leHungary libikwa selivale imingcele yalo leleSerbia ngaphambilini kokwethula imithetho eqinileyo yokuvimba uchapha kwabantu ababalekela impi zomdeni emazwe abo aweMiddle East. Iziphathamandla zakwele Egypt zibika ukubana iqembu lezethekele elidutshulwe ngamasotsha kahulumende kungoba belisendaweni engavunyelwayo. Ngakho-ke amasotsha kahulumende abikwa edubukele eli qembu esecabangela ukubana ngabalwa becatsha. Imuli yako-Brown leyako-Marahire bethule umbiko ogcizelela imfa yomculi osakhulayo uChiedza Brown obhubhe ngomgqibelo Mpandula 12, 2015. Abemuli le bachaze uChiedza njengendodakazi ebilothando njalo ebethakazelelwa hhatshi ngabemuli kuphela kodwa la umuntu wonke oba lethuba lokuhlangana laye. UChiedza ube ngumculi, engumdwebi wemifanekiso, engumdlali emidlalweni yokulingisa yebo actor njalo esenelisa ukudlala icaco lembira okuyisipho asithatha lokufundela kunina uMoyi uChoniso Marayire kanye loyise uAndy Brown. Uzulu ukhathaza ugatsha lwezempila kahle kubalo lungisise udaba lwendlela ezinye izisebenzi zezibhedlela lemakliniki eziphatha ngayo izigulane labaphila ngokuthengisa imizimba zibabandlulula osokubangele ukuba baphatheke bakhetheke ukuzihlalela ngasekhaya behluleke ukudinga uncedo lokwelatshwa. Intatheli ezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphuma ngemva kokwethulwa kwenhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yeCenter for Sexual Health, HIV and AIDS Research, SESHA, eveza ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba baqhubeka bengasitholi isiphatho esihle lapho bedinga usizo lokwelatshwa ngezizathu ezehlukeneyo osekubangele ukusala ngaphandle kwabo kunhlelo zikahulumende zezempila kahle okubalisa ezokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Lanxa uhulumende ethi kulilungelo lomuntu wonke eZimbabwe ukuba afinyelele izibhedlela kungela bandlululo, akunjalo ezibhedlela lemaklinika ngoba bese sekukhona abaphatha uzulu ngendlela ebuyisela muva imizamo kahulumende. Linhlolisiso iveza ukuba ukwenza kwabasebenza ezibhedlela sokubangela ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba bakhethe ukuzihlalela ngekhaya lalapho besazi ukuba kabaphilanga kakhulukazi nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane yengulamakhwa sebelegciwane loba ingculaza. Kungakho abeseshiya bathi bakhathazekile ngalesi simo ngoba siveza obala ukuba sibuyisela muva imizamo yokulwisana lemikhuhlane okufana lengculaza. Umnumzana Daniel Chimanga isakhamuzi seHarare ngomunye wabakusolayo ukwenza kwabasebenza esibhedlela esithi kumele uhulumende azifundise izisebenzi zezempila kahle lezi phezu kwengozi ekhona nxa zingaqhubeka zibandlulula izigulane ezibhedlela lemaklinika.
Into ebuhlungu kakhulu, into ebuhlungu nxa umuntu ebezothatha ukuthi uzothatha ama-ARV yakhe munikeni aphumathini ahambe atsho ukumyangisa nxa ke ethole igciwane ke kungesukuthi befuna elithole ngenye indlela. So sicela ukuthi abantu laba baye befundiswa kakhulu. Nxa umuntu efuna i-privacy akhulume naye lapho kulingene khona ukuthi angena la erumini akhulume laye lokho akufunayo.
Unkosikazi Nomsa Dladla esinye laso isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ebesekhona abadonsela nganxanye lapho uhulumende esenza yonke imizamo ukusiza umuntu wonke elizweni ehlela inhlelo zakhe engakhethi. Kumele bajeziswe kanzima labo abenza lokho ngoba lokho abakwenzayo kubangela ukubuyiselwa muva kwenhlelo zokulwisana legciwane njengoba laba bantu beza kubuyela emphakathini ukuyaqhuba imisebenzi yabo beqhubekela phambili besabalalisa igciwane loba ingculaza, kuveza unkosikazi Dladla.
Ah, mina mbona umuntu wonke ole right yokulatshwa njengomuntu wonke nje esiphilela umuntu sonke nje silama rights esilawo especially njengelakadela ukutho ukuthi ukulatshwa umuntu wonke ule right whether uthengisa umzimba wethu uthethwe umba uthathwanga umuntu angagula ufuze ehambe njani ehambe esibhedlela elokhuza elatshwa. But manje nxa mbona i-society yethu nxa especially ebekwazi ukuthi lapho uchona khona mbona the moment yathi ufike esibhedlela bakwansi unjani ukhanyelele ekhatshana kumbe bewuxotshe kumbe yana.
Lo zulu laye kumele afundiswe ukuze azwisise phezu kokuqakatheka kokuba bathole usizo lokwelatshwa laba bantu ngoba ukubachiya ngaphandle kusitsho ukuba liyabe lilokhe libhoda leli gciwane. Unkosikazi Dladla ethi inkinga yokuba abaningi bacabanga ukuba omkabo kabaphatheki emsebenzini yokuemacansini labaphila ngokuthengisa imizimba laba
ngoba ungamxotsha nxa ebuyezothatha umba ama-ARV yake kumbe ebuyezolatshwa at this end of day evela nxa egulila nje uyahambe elatshwa engapholi abuyela futhi ngabe emgwaqweni esiyadinga imali yakhe engadinga imali yakhe laphana obaba baphuma bezindlini bedinga abantu labana badinga abantu labana still nxa elegciwane kumbe le-HIV AIDS liyabuya backing khaya endlini liya-affekth umuntu wonke. Mna mbona umuntu wonke ule-right ukuthi elatshwe whether uthengisa umzimba kumba uthengisa umzimba vela kumelanga ukuthi umuntu ehle dinga ukuthi usebenza ngapi kwadzeni imali yakho idinga njani umuntu wonke ulelungile lakhe lokulatsho
abacubungula phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukulwisana lokusabalala kwegciwane besebenza labaphila ngokuthengisa imizimba laba abesesha bathi ukwenza kwabezibhedlela laba kuyingozi enkulu linhlolisiso iveza ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini 10% sabaphila ngokuthengisa imizimba ngabaphila njalo legciwane kuthi phose isilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini 20% kungabaqala ukuziphilisa ngalindlela bekuminyaka engaphansi kwengamathumi amabili ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu ele chicken yini yilo eselikhokhela engalaneni yemitlomelo wesigabeni seCastle Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lechicken yini lichayele ZPC Kariba ngetuka 1 ngomgqibelo lakhuphula inani lemitlomelo elilayo layo kumashumi amane lesithupha 46 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lambili 22. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leFC Platinum lona elithenga ukunqoba ele Dynamos nge-3-1 ngomgqibelo latshintshana indawo lele Dimbari lahlala kundawo yesibili lile miklomelo ngamashumi amane lanye 41. Iqembu leDynamos lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune munye 39. Kuthi kundawo yesine kule qembu letriangle lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37. Ikanti kundawo yesihlanu kuhlezi iqembu leHarare City lile miklomelo ngamashumi amathathu lane 34. Kundawo yesithupha kutholakala iqembu leHawumine lona elilingene ngemiklomelo leqembu elikundawo yesikhombisa ele Capes United omabili lawa maqembu ele miklomelo engamashumi amathathu lanye 31 iqembu ngalinye. Iqembu leHwange likundawo yethoba munembili lile miklomelo engamashumi amabili lathoba munemunye 29 okulinani elifana leli leqembu leChapungwe elihlezi kwindawo yethoba munemunye. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu leHayilendazi litshayo nge-1 kanyanga leHarare City njalo elile miklomelo engamashumi amabili lanhlanu 25 kuthi ngaphansi kweqembu leBhozo kuleqembu leBuffaloes elile miklomelo engamashumi amabili lambili 22. Iqembu leZPC Kariba likundawo yechumi lambili lile miklomelo engamashumi amabili lanye 21 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTsholotsho elihlezi ngaphansi kwalo. Iqembu leTsholotsho litshayele iHawumine nge-2-1 ngesonto enkundleni eWhite City njalo umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi limpumela imupha ithemba lokuba leli qembu lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwe-season.
Kwezitshengisele i-fighting spirit ungakhangela amastanza e-league sometimes nxaso sifike kwi-stage esesifike kuso akusela need yokuthi sithone esithi siyadefenda but we have to go forward so yinto nje esizitshintshileyo ukuthi no
Kundawo yesithathu usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leFlame Lily elile miklomelo elithumi lathoba mune munye 19 okulinani elilingene lile qembu elihlezi ngaphansi kwalo ele Wawa kuthi ngaphansi kwengalane kule qembu leDongo Sawmills elile miklomelo elithumi lathoba mune mbili 18. Kwezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu lona elimela ilizwe emdlalweni i-African Games linqobe leCongo Brazzaville nge-1 kanya emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup A kodwa loba kunjalo leli qembu alisoze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo yalo emibili yakuqala. NgaseNgilandi iqembu leChelsea yokuyilo eliphethe isicoco seligi liqhubekela phambili lidonsa nzima njengoba linqotshwe nge-3-1 ngele Everton okuyimpumela elitshiye lile miklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Phezu kwengalane uhlezi iqembu leManchester City lona elinqobe leCrystal Palace nge-1 kanyanga ngomgqibelo njalo lile miklomelo elithumi lanhlanu. Elizweni leSouth Africa iqembu eliphethe isicoco eleKaizer Chiefs litshengisele ukuba lizimisele ukuzivikela lapho libhaxabula eleSupersport nge-4-1 ngomgqibelo njalo lihlezi kwindawo yesithathu engalaneni lile miklomelo yethoba munembili. Ikanti amaqembu ahlezi phezu kwalo athi ale Bidvest Wits lile Ajax Cape Town alitshiya ngomklomelo owodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukugqiba uhlelo sikhangeleke ebezikhokhela izakhamizi zakombimba ePlumtree la kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga ezanu-PF esithi nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga ebandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Usoku lokuxokozela njalo ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube abasakhulayo babeleli bandla bebikwa sebeshutshuzela ukususwa edale lephalamende kukankosikazi Priscilla Misa Irambwe Mshonga. linga kuhlwake ukubana ku Studio 7 Live Talk namhlanje siphatha udaba lokwanda kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lolu namhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngisithi libele ubuthongo obuhle.